lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Victress Mathuthu umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eZim Imbokodo okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga ukwamukela ehlelweni msakazi angingelele kuwe ngiphinde ngingelele lakubalaleli bomsakazi wakho
ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala ukuthi sibone abantwana abancane kangaka sekuthiwa bazithwele
ngiyabonga kakhulu msakazi ngiyabonga kakhulu lakubalaleli bomsakazi wakho sengathi lokhu esikubona kusenzeka kungaba khona izindlela zokuthi kukhuzwe lomkhuba omubi kangaka angeke kwenza ukuthi sibe lezingane ziba lezingane ngendlela embi kangaka zisetshenziswa ngobaba ngiyabonga
abanye bathi kungaba kuyimithi ebangela ukuthi abantu beselisa benze isihluku esingaka uyavumelana yini lakho lokho
msakazi vele into ebuya engqondweni ukuqala nxa usiza ukuthi kulomuntu ongubaba okhulileyo ongaba leminyaka engamashumi amane kumbe amahlanu usiya phezulu obambe iganyavu umntwana oleminyaka engakadluli kwelitshumi okufikayo nje kakhulu emqondweni yikho kona ukuthi mhlawumbe umuntu ongubaba usuke mhlawumbe esenza okunye okuqondane nemithi mina ngiphinde ngisole kakhulu abantu laba abemimoya abaprofithi lezinyanga abatshela abantu abangobaba ukuthi ma ungabamba umntwana omncane ulalela umntwana omncane ungubaba kuzakwenzeka ukuthi lokuthi mhlawumbe uzaqina ungubaba kumbe mhlawumbe uzanotha kumbe kuzokwenzeka ukuthi kumele ukuthi kumyise lakhona lokho ngoba nxa umuntu ezathiwe ngumelaphi wendabuko kumbe ungumprofithi atshela umuntu ongubaba ukuthi kumele ayekwenza ukuganga okunjalo ukuze kwenzeke ukuthi kuvele sukunqele khona ngoba asikho esinye isizathu esibambekayo singasicabanga ukuthi ubaba usuke ejabulani ngokuthi alaye lo mntwana omncane azafika esigabeni sokuthi amkhulelise njalo imikhuba engcelele engisola kakhulu kona la abantu abazinyanga kumbe abaprofithi abalaphayo ababatshelayo baba ukuthi hhayi ma ume ufuna ukuthi kube nje kumbe ufuna ukuthi qini njengobaba kumbe ufuna ukuthi usibaya sikhule kumele uthi wenza ukuthi lokuthi okunje emntwaneni omncane kungaba kakhulu impela isizathu esiyenza sibone kusenzeka izinto ezinje ngoba hhayi asikho sempela isizathu esibambekayo esingenza umuntu ongubaba enza into ngamanyala kangaka phezu komntwana omncane lakhonokho mpela siyathi kuye kubheka usiswe impela ikakhulu laba ababhekene abantu abalaphayo ngokwendabuko kumbe abalapha ngokwezinkolo ukuthi nxa kulezi nhlangothi ezinjalo ezikwazi ukubhekela ukuthi kuye kukhulunywe labo ukuthi ma kuyukuthi kukhona abakulayela obaba ukuthi nxa bekwenza kuzakwenzeka ukuthi ezimpilweni zabo kuye kubhekelelwe impela kukhulunyiswane nabo ngoba angisiboni ukuthi kulungile ukuthi sizathi siphila singabantu emhlabeni siphile sesabuse siyabe sibona izingane zizala izingane ngenxa yabobaba abenza izinto ezimbi ebantwaneni
zona izigwebo ezifakelwa abantu abadlibengula abantwana abancane kangaka ubona ungani kumele zikhuphuke yini
emsakaza ngiqala ngokuthi sibonge amandla kaNkulunkulu ukuthi kukhonakala ukuthi umntwana lowo bese yibheshi ahlukane imizimbi ihlukane kuye nomntanakhe omkhululekileyo besilokhu sibamba amaphapho sizibuza ukuthi kuzohamba njani kumbe umntwana uzokhuleka kahle kodwa siyabonga ukuthi ugcine ekhululekile endaweni esikhuluma ngayo lapha eyokuthi sesibona abantwana sizwa ngapha langapha omunye ngapha umntwana le APS la uzithwele omunye ngapha le 9 ezisebelethi umntwana mina vele kakhulu ngizofaka insolo kubo baba ukuthi kathi kwenzakalani ngabo baba yini ubaba ayibona emntwaneni ongaka ngiphinde sizibuza ukuthi obaba vele kade bevele bekwenza yini lokho ebantwaneni kodwa abantwana bebengakhulelwa na sesibona mhlawumbe abantwana njengoba sekhula mesho kuyizinto abazidlayo manje sezibenza kule minyaka emincane ukuthi umntwana abekwazi ukuthi akhulelwe athwale umntwana esilaye ngumntwana ngisibuza umbuzo ukuthi obaba kade bevele bekwenza yini lokho ebantwanini kodwa bekungavezakali ngoba abantwana kade bengazithwali njalo nxa obaba sibe lezindi zokuthi benze izinto ezisabe kangaka ebantwanini abangaka sithi ngobaba nxa kwenze njani ukhona ubaba kambe ongathatha umntwana ongaka abone umuntu wesifazane ongazijabulisa ngaye ngokocansi kuvele nje khona umbuzo mpela ngisawubhekisa lakubo baba ngisafisa ukuze ukuthi kusuka kwenze njani kutheni singomama sethukile kanti kungani obaba labo nxa befuna ukubamba ayiganya vule abayibambayo bengabamba abantu abadala bebamba abantwana mhlawumbe kulesinye isizathu esingemva kokuthi kungani kubanjwa bona abantwana kulokuthi kubanje phela abantu abadala abakhulileyo
lo-ke bekungunkosazana Victress Mathuthu ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilani.